Yebo, ukuqakathekileyo ukuthi nxa singabantu sinye, kumbe ngithi umuntu sibili oweZimbabwe ocabangayo ngalolu suku lwanamhlanje, nxa engahlala phansi athulalele umgaba ekhuluma abesemthatha serious, lowo muntu mna ngiyamfisa ahlolwe ukuthi ngabe saphelele yini, ngoba into ekhulunywa ngomgaba ngumuntu ofana lemota efuna ukuthena isiya esandleni sonxele ibisesiya erayit. So angikhole ukuthi into esingayithatha serious lokade kutho.
Baba Chuma, ngena khonapho.
Ubaba Umlalazi uyangimana esemnasizo njalo. Kusho ukuthi phela nxa ubaba Umlalazi ebona nto okukhonyeleyo akula lutho, kusho nxa udinga umuntu ongasiye phela, ngoba nxa sifuna udinga umuntu sikhulume ngendaba leyo, asikhulumele ngomuntu okuzwisa ukuthi kuyini okukhonyeleyo njalo okuhamba njani, bese siqasa nje ukuhlubungula khonapho. Yabona iproblem esilayo thina abantu yukuthi kwesi sikhathi sifuna nto siyalalela kanti singaziwanga, sithi abantu siyabona kanti singabonisisi. Ubaba Umgabe into ayikhulumileyo yinto eqhathekile kakhulu, ngoba lapha esikhona khona la silapha sisebenzimeni sonkeni. Ngakho-ke sokufunakala ubana sibe sidinga imibono ezasezenzeka siphume ebunzimeni bona lobana, and i-adresi ekababa Umgabe ibihamba ngendlela yona leyo, ibishaya endimeni yona leyo ukuthi khathi madoda bakithi singenza njani ukubana into zethu zilunge. Yikho-ke ekhulumekele i-engagement ekume ngamapoints angu-10 lawana akume alitshumi, konke lokwana yindlela ekuthi nasithi una asilungiseni into yethu, ngoba ilizwe ngelethu asuze kutshintshe, asuze kusasa ulungwemalawi kumbe ungwezambia ulungwezimbabwe.
Baba Mlalazi, kungapho sola khona wena ikakhulu nxa ubaba Umgabe ekhuluma ngokuthi kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe, njalo uhulumende wakhe uyakuqakathekisa lokho?
Ngingafiki khonapho Nkomo, why ngisithi mina nxa singithi ngabantu abaserious ngokwakho ilizwe lethu singamlaleli Umgabe, zingaki babuthuma esezikhulume ngawulumo ongameli wezami ezingazange zisezi. Ngikunike imizekelo zonje emlutshwane ukuthi sisiya kukhetho wathembisa ukuthi ubulawayo uzavuka la namhlanje lekelele, sisiya kukhetho wathembisa abantu ukuthi bazathola imisebenzi, leyo msebenzi kayikho. So mina kangiboni singaba serious sibize ukuthi lokho akukhulumeleyo mzalokhana ephalamende ube serious, hhayi kube ngekho serious. Kodwa-ke nxa ngikhangele ngolunye uhlangothi, ngingazi ukuthi abadala nxa besuke ukukhula kubuya le wisdom ukuthi umongameli weZimbabwe usenanzelele ukuthi iZimbabwe kayisiyo island, iZimbabwe angeke i-survive iku-isolation. Nxa isekunanzele lokhu ayisimtshayela ihlombe. Ngiyethemba labantu abanjengoThuma sebekunanzelele ukuthi laba bantu abe behamba bebathethisa bebakhafulela bangabadinga.
Baba Chuma, amazwe afana leBhilitane leMelika akhala ngokuthi eleZimbabwe kalinanzi amalungelo oluntu, njalo akhala kakhulu ngodaba lukaZamara. Ubona uhulumende weZimbabwe senelisa na ukuvuselela ubudlelwano lalawa mazwe wona ekhala ngendaba zamalungelo oluntu?
Okokuqala, abantu usafuze babesinsiye abantu bamazwe la ukhuma ngawo oMelika laboBhilitane. Ubaba Umgabe kume sithi izamphezela ngwayo kume sithi uhulumende weZimbabwe kazange apho ngokuthi kona kumbe uthelisa abantu ukuthi kumbe ntazabafuna kumbe uhamba njani. Umgabe uhlala ekhuluma ngokuphela sithi kona sifuna abantu abazabeya bezosingenza and equal partners, ngoba lathi singabantu njengabo sinelungelo njengabo. Ngakho-ke ezilongeni zabantu abana bebuya ngendlela leyo yona babuya nje ukuthi balande umfo wabo bamukelekile kakhulu yibe sikufuna khonokhwana, hhayi khona umuntu abuye azowukhonyela emzini wakho, wena unje kathesi nxa ngizafika emzini wakho sengiqabe ufaka ama-order, hhayi bakithi noma kuthiwa ngile mali engakanani uyagcina la usigcaphukile yabo, angisuze ngifika emzini wakho wena ulo mthetho lona igedi liphiwa ngo-6 bese ngiqhansa ukubeya ngo-10 ebusuku sengiphambanisa phela ukuhlala kwako kuhle emzini wakho. Yiko kuphela khona kokwenza ukuthi ugcine usungiphithisa la usungixhosa emzini wakho kuphela. But sesingena futhi endabeni nalolo okhuluma ngalo olukaZamara lwa
angazi ukuthi kona why abantu befuna ukupointa amafi izandla iminwe uhulumende ngabo umgqabe kumbe kuzana uPF itayizamalalwana nxa imkhangele mina ku-political game ngibona njengomuntu ongasolutho
kuyiphethe ngamafitshane baba Mlalazi
Nkomo kuyamangalisa nxa ngimlalele kakuhle uThuma uhlupho lwethu lezimbabwe yikuthi silabathungameli abangafuni ukuthatha i-responsibility ukuthi ilizwe lakithi libuswa njani ungakhumbula kuhle okwenza abantu baqale kuba ngumsindo ngalo mnumzane okuthiwa ngumitayi yikuthi into le isihambe yaze yaqhelisisa